EmaThabeleland South kukhanya sibili, hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe-coronavirus. Abaningi sebehlala sibili ezindlini, and labomthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni. Nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezi nsuku, umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u-1 siyatshayela akusangenwa emgwaqweni. Izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo one, and hayi ukuhambahamba sibili kunjani ku-limited. So mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane, and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotekthe bona laba abahlala labo.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni, ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo, bayaluthola na lolu ncedo lezinsuku?
Lapho-ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanjwa emakhaya lapha. Izitolo ezinye zivalile, zonezo ezincane ekade zithengisa, ezivulileyo intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i-2 kg yechukela i-140 RTG. So indlala kunzima lapha emizini lezindlini, njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima wokuhamba ukuthi besuke lapha abasuka khona bebuye ebantwini, njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla. So into yonke imile, and lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola amaripoti kuma-messages nsuku zonke emize elambayo, abanye bengasakwanisi lutho. Lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphongukhanya yela. But hayi, indaba yendlala inzima sibili emaphandleni emzini lapha.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo se-Plumtree, bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana, baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba abahlezi ePlumtree, hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla, ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe esuka ku-health, basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima, abavunyelwa ukuphuma. Ngoba sase sikutshilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini, kungaba yingozi. So thina basitshela, basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso. Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso, kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebeziboniselana bephakathi. Ngoba singazi njalo, ngoba njengomuntu engingahlali ePlumtree, but ngokuzwa kwami ngangizwe kuthiwa kabakwanisi ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.